Aka.
So we see card send up a VOA in the belly.
Njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku 3 Mpandula 2021 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, uZulu usesole inhlawulo yemali engamadollars inkulungwane ezimbili $2,000 eyabazatholakala begade imoda ezingekho phansi kwenkampani yeZupco.
Uma ekhona okade cabanga ukuthi mhlambe izano ngeke ibe wesi kulalokho ekade ikho khona, hawu uyabe ulahlekile.
Ibandla le-MTC Alliance lithi lizimisele ukunqoba kukhetho oluzayo, njalo lulesiqiniseko sokuthi ibutho alisoze lenqabele umholi walo umnumzana Nelson Chamisa ukuthi athathe intambo zombuso ngoba lalo lifuna impilo engcono.
Ibutho leZimbabwe libutho esingathi liprofessional, ngabantwana abazimisele ukuvikela ilizwe labo leZimbabwe, hathi iZANU-PF.
Ukungabi khona kwamahhofisi ogatsha lwezokhetho iZEC edolobheni leVictoria Falls kwesatshelwa ukuthi kuzatshiya abaningi bengabhaliselanga ukuvota kukhetho oluzayo ngomnyaka ka-2023.
Ngombono wami langokuzwa ama-comments kumqhafazi kuma-social media, besizwa abantu abaningi bekhalela ukuthi ngani ithuba leli liwa khona.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Sesole inhlawulo yemali engamadola azinkulungwane ezimbili $2,000 eyabazatholakala begade imoda ezingekho phansi kwenkampani yeZupco. Lokhu kuphume kugwalondaba lukahulumende olwethulwe ngumphathintambo wezemithetho umnumzana Ziyambi Ziyambi, olutshengisa ukuba amafayindi amacala wonke asekhuphuliwe esuka kumadola angamakhulu amahlanu $500 esiyafika kungxenye yesigidi samadola $500,000. Uhulumende wafaka umthetho ukuthi amakhombi lamabhasi angabhaliswa ngaphansi kwenkampani yeZupco akusamelanga asebenze. Ngokunjalo, ozatholakala ephakathi kwamakhombi la usezahlawuliswa ifayindi yamadola azinkulungwane ezimbili $2,000. Isiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo labathengi e-Consumer Rights Center, umnumzana Efidlela Ncube, utshele iStudio 7 ukuthi leli nyathelo liyancindezela uZulu.
Uma ekhona okade cabanga ukuthi mhlambe izano ngeke ibe wesi kulalokho ekade ikho khona, hawu uyabe ulahlekile. Nanku-ke iyakuveza futhi ukuthi kayilandaba labantu, ayilandaba lamalungelo abantu, kayilandaba lempilo yabo, ayilandaba lokuthi abantwana besikolo bafika sikhathi bani esikolo, bafika sikhathi bani ezindlini bedinga i-transport yakoZupco, kayilandaba lokuthi abantu bafika late emsebenzini, bafika ngokuhlwa ezindlini, batshaywa izigebengu endleleni belinda uZupco. Izano-ke iphila njalo ingiyabalutshwana abaphezulu abadla kamnandi abangagadi oZupco, abangagadi imabhasi, abangahlupheki abahamba ngama-aeroplane, abalamaplaza amaningi, abalamabhizinisi amaningi, abalemgodi yegolide, abazidlela buthebelele, abangelandaba labantu. Ngakho-ke indlela yokulungisa lokho yikuthi izano iflathele, ivalelise, ihambe, isesekhona embusweni, abantu bazaphila ngayo nalimpilo enzima kangaka.
Lona udaba lokuthi amakhombi hambi nxa kuyikuthi kawabhaliswanga phansi kwenhlanganiso yeZupco, ulubona njani ludaba oluphathisayo yini ekulwisaneni lokumemetheka kwegciwane le-coronavirus, kumbe ludaba olugcina soluyilo olukhwezela ukumemetheka kwegciwane lele?
Ukuvala indlela zokuthutha abantu ezingayisizo zakoZupco kuyingqondo nje embo okunye okumangalisayo, ngaphandle kokuthi yephula amalungelo amalungelo abantu lenkululeko yabo ngaphandle kokuthi nje iyephula isisekelo sombuso iconstitution indlela embi yokubusa indlela liyana yokuthi ngifuna ukulenza kabi indlela yochuku ukudlisa abantu imbuya ngothi ikuthwalisa nzima nje abantu ngendlela engakazi yabonakala kodwa ke indlela vele okuphilwe ngayo kusuka ngo 1980 kuloke nje kuvela la ukulalo kuyana okunyokubi kodwa vele baphilisa abantu kabi namhlanje sebengene labantu endaweni zokuthutha ku transport bevimbela abantu bamakhombi lezindlela zokuthutha abafuna ukuthi bawondle abantu ababo singakhohle ukuthi nxa kuvalwe i transport liyana kuvalwa kanje i transport kodwa kuvale i business lo msebenzi ka taxi driver ka conductor lo mnikazi we transport ilizwe linzima ke linjalo akuphileke
allo ke ngumnumzana efidlela Ncube isiphathamandla senhlanganiso elwela ilungolo labathengi e Consumer Rights Center. Ibandla leMDC Alliance lithi lizimisele ukunqoba ukhetho oluzayo njalo lilesiqiniseko sokuthi ibutho alisozele inqabele umholi walo umnumzana Nelson Chamisa ukuthi athathe intambo zombuso ngoba lalo lifuna impilo engcono. Iziphathamandla zebutho zake zathi azisoze zihloniphe owayengumkhokheli webandla leMDC umuyi umnumzana Morgan Twangirai enganqoba kukhetho ngoba engaphathekanga empini yenkululeko yelizwe. Isiphathamandla sebandla leZANU PF umnumzana Patrick Chinamasa usanda ukuthi ibandla leZANU PF lisebenza ndawonye lebutho ukwacothozwa kakhulu umnumzana Chamisa. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Ntando Ndlela isikhulumeli sebandla leMDC Alliance esigabeni seMathwebeleland South.
Ibutho leZimbabwe libutho esingathi liprofessional ngabantwana abazimisele ukuvikela ilizwe labo leZimbabwe yathi iZANU PF. Ikusasa enhle bayifuna, bayafuna kuba abantu babo bathole imfundo engcono, bayafuna kuba abantu babo bathole izibhedlela ezilemithi, ezilamaphilisi, ezilamadokotela. I-economy yelizwe isebenze. So thina njengebandla leMDC sithi ibutho siyalihlonipha, ibutho njalo siyanandzelela kuba liyafisa ukuthi iZimbabwe ibe lengqubela phambili enhle. Wonke umuntu olapha into esemlonyeni wakhe ukuthi iZANU PF isiphuma sokumelelwe nje ilanga lokhetho kumgceke akudingi kubuzwa akudingi impendulo kuvele kuzicacele kuba ukuba umuntu oseZimbabwe usethe sokwanele ngombuso weZANU PF labo okuthiwa abathakazeleli MDC abasebuthweni mhlambe ngabalutshwane abadlayo kodwa iningi labantu abasebuthweni bathwele nzima bafuna ukuthi bakhululwe nguhulumende omusha uhulumende kaChamisa.
Lelo bufakazi bani njengebandla obokuthi ibutho licabanga khonoko okuchoyo lokuthi ngempela akusoze kube lohlupho. Ukhona owebutho eselakela khulumisana la njalo kuyini ukulinika igunya kumbe intshukuntshu yokutsho njalo.
Ngumbuzo omuhle kakhulu odade wethu kodwa ngisoke ngihlomise isitha ngokuthi ngifake amakhasami wonke egcekeni. Thina njengebandla leMDC lesiqiniseko asithandabuzi ukuba kukhetho lolu oluzayo ibutho leZimbabwe lizimisele ukuthatha umbuso kulowo oyabedli liwusa kulowo onqobileyo okuyiMDC Alliance. Ngalesi sikhathi siphila labo imihla lamalanga, sikhulumisana labo imihla ngamalanga. Bakhala kithi njengebandla leMDC ukuthi sebenzani liqinile madoda lisikhulule ngoba lathi sithwele nzima. So bathi lingalaleli amanga lawa ukuthiwa thina sizayala ngeza ke ngithathe yonke into ngifake emigcekeni okwakhathesi kodwa into ekhona ngineqiniso layo kuba umbuso usuthathwa libandla leMDC elikhokhela uChamisa.
Okwenza libone ingani ibandla leMDC Alliance linganqoba kulolu khetho kuvele kuyini? Kukhona yini osokugoqokile njengoba sibona ukuthi ibandla leZANU PF yilo eliyande ukunqoba?
Okuguqukile kuningi kakhulu dade wethu. Ilizwe lonke sibhizi ngokwakha ibandla leMDC Alliance, sibhizi sichasisela abantu ngokuqakatheka kuba sibambane. Hhayi njengeMDC Alliance kuphela kodwa njengabantwana beZimbabwe. Ithemba selikhona intshukuntshu le excitement ekhona ebantwini lapha yamangalisa lapho uhamba khona kumbe kusemabhasini kumbe kungapi emakhaya lapha ezikotshweni emabhawa la yonke indawo ongayiqamba lapho kubuthana khona abantu abantu bahlangana bekhuluma ngokuthi hawo bakithi sokwanele into esesivele into esivele silindwe abantwana bezimbabwe lilanga lokhetho into engingayitsho ukuba izanu pf sifakele induku emqubeni kukhona okunye okuncane esilakho okuliqhinga okuzasenza ukuba izanu pf ingenelisi ukusitshontshela ukhetho ngendlela eyayisitshontshela ngayo
nxa abantu kuyikuthi bayathakazelela ibandla le-mdc lilabo yini ubufakazi bokuthi abantu laba babhalisela ukuvota njalo bazavota ngempela
dadewethu into engingayitsho ukuba lezi izikhathi ezimnandi kakhulu kwi-mdc silohlelo olokuncedisana labantu ukuba barejiste bebabhalisele ukuvota sikhangele ukuba sincedisane labantu abafika i-6 million ikakhulu abantu abatsha
lo ngumnumzana Ntando Ndlela isikhulumeli sebandla le-mdc alliance esigabeni seMatabeleland South ona kwama ofisi ogatsha lwezokhetho iZEC edolobheni leVictoria Falls kwesatshelwa ukuthi kuzachiya abaningi bengabhaliselanga ukuvota kukhetho oluzayo lomnyaka ka-2023 abenelisayo bayagibela edolobheni leWange elingamakhilomitha afika phose ikhulu 100 ngezansi yedolobho leVictoria Falls Sixoxele umgcini sihlalo wenhlanganiso yezakhamizi zedolobho leVictoria Falls umnumzana Kelvin Moyo ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Ama-ofisi lawa aliqi kuliqiniso ukuthi asewange. And iwange from Victoria Falls i-100 kilometers. Ikwenzakele iZEC ibithembise ukuthi izabuya eVictoria Falls ngolwesibili. That will be mhlaka 31 August. Ngolwesibili langomhlaka 1 September. Ukuthi babe seVictoria Falls wenzele ukuthi bezobhalisa kumbe bezolobisa labo ababe befuna ukuthi bezovota ngomhlaka 2023 but ithuba lelo alisabanga njengoba ukuthi bagcine sebeyazisa ngelanga which is on a Monday ukuthi abasayineliswi ukubuya izizathu esizizwileyo ngezokuthi abasatholanga ama facilities ukuthi bethwale iequipment yabo la le personnel ekadimeliwe izobhalisa izoyenza lo msebenzi eVictoria Falls so izakhamizi bezikhangelele bezikhangelele sibili ukuthi njoba iZEC yabisibuyile eVictoria Falls bebeza balakho ukuthi behambe bebhalisa abanye baye befuna ukuthi becheke amabizo akho just to reconfirm lama le ndawo okuyaku ababe bezavotela kizo but lokho akusayenzakalanga ekuthini ama officials ezek asabuya kuleqiniso lokho I can confirm that
ubona baningi na abantu abafuna ukubhalisela ukuthi bavote
inani labantu elikade lifuna ukuthi li register maybe for the first time ohlanganisela singathi ngama millennials labanye nje abadala kade abangazange be register initially ngombono wami la ngokuzwa ama comments kumqhafazi kuma social media besizwa abantu abaningi bekhalela ukuthi ngani ithuba leli liwa khona ukwenzela ukuthi bebe lethuba lokuthi bebe lakho ukuvota ngo 2023 so abantu abaningi e Victoria Falls kakhulu ngingazi emakhaya ukuthi linkangelele ibikhona yini walokuthi i-message yakho nebifikile yini emakhaya njoba indawo zakhona uthi abantu beze bezwe kuyawufuna abantu baze bekhona behambe bebikelwa but engakutsho ukuthi inani belikhanya beliza kubanengi ngoba abantu abaningi bebekhangelele ukuthi beregister besenzela nje ukuthi besebenzise ithuba ngoba uthi ewange kungani kuluhlupho ekuthini ukugada imali zokugada lokuhamba njengoba siku lockdown level 4 lockdown bekungani kuluhlupho so bethe ya njengoba sekubuye ekhaya lapha eduzane abantu befuna ukuthi behambe ngobuningi babo bayeregister kumbe bayereconfirma amabizo abo ukuthi aphiya yini so umbono wami lo nje ukuthi bembona kuzaba labe kumele kuzaba labantu abaningi kade bezikhangelela ukuthi beregister
umnumzana Kelvin Moyo umgcini sihlalo wenhlanganiso yezakhamizi zedolobho leVictoria Falls lwezempila kahle lubika ukuba kulabantu abalichumi lanye 11 ababulewe ngumkhuhlane we COVID-19 kumanani awethulwe izolo. Lolu gatsha luthi kulabantu abedlula ikhulu lamachumi amahlanu 158 ababanjwe igciwane le coronavirus. Lolu gatsha lubika njalo ukuthi kulabantu abedlula inkulungwane ezilichumi lasithoba munwe munye 19,033 abahlatshwe ijekiseni yakuqala ye-COVID-19. Kuthi abazinkulungwane ezingamachumi amathathu lane 34,272 bahlatshwe ijekiseni yesibili.
Lo umsakazo weStudio 7 sisakaza eZimbabwe. Lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba ajiyeneyo. Iphephandaba leChronicle libika ukuba izikolo zakoBulawayo sezicele uncedo lukahulumende ukuthi aphathise ngokubhadala izikwelede zikamanisipala ngoba ezinye izikolo sezivalelwe amanzi. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi kulabantu abathathu ababhubhileyo ngemva kokuba imota yabo yohlobo lwelimousine iphambuke emgwaqweni yatshayelela isihlahla emgwaqweni osuka koBulawayo usiya edolobheni leVictoria Falls. Okwamanje sengilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko lisithumele ngeWhatsApp.
Mbingelele kubasakazi bonke beStudio 7 besakaza bengaphandle kwelizwe indaba abazisakazayo emphakathini ezimnandi kakhulu. Indaba le yokuyindaba ehluphayo kakhulu le Gugurawund leyi kuthiwa ibuye ezinduneni ifuna ukuthi induna lezi ngoba ezinikeze izimoto abuthumuthumu zibe yibo ezilalisa amakhanda abantu ngoba abantu bezoyisaba induna. Asoze sikuvume lokho ukuthi ngoba bona baphiwa izimoto ezinduna sokufanele thina silalele ukuthi hayi uhulumende uthe labo abafelwayo baphiweni, abafelwayo baphiweni izinduna bathi lezi eziphilayo ziphiwe izimoto namatrekit. Siyakubona labo abafelwayo bona baphiweni makuthiwa kube semandleni ezinduna. Asikuvumi ke lokho. One, ibhoda ulivaleleni lo ndoda lo, ibhoda ulivalile kafuna ibhoda lisebenze. Right. Two, kule tollgate elise West Nicholson kune tollgate elise Bait Bridge, but between West and Bait Bridge akula mgwaqo, akula umgwaqo awukho total. Between West and Bait Bridge akula mgwaqo, kodwa imota ziyabhadala ama tollgate, ewedlula yonke iyabhadala ama tollgate. Four, indaba yeZubco le utsho ukuthi mayimota zonke zingawela esiqini sakhe sika Zubco uchaza ukuthi yena na ezakhe imota zawo Zubco azinayo iCOVID-19 yini, azilamkhuhlane. Ungagibela kwezubco awubi nomkhuhlane, ungagibele emanye amakhampani asakhulayo uyaba nomkhuhlane. Ulocindezelo olubi lo, ulocindezelo olukhulu olwedlula olwalo wayengumbuso wafayo kuqaleni, azabe ngcono wafayo kunalo ophilayo ngoba lo ophilayo uyehlulwa la i-price control yesinkwa ukuthi akontrole i-price yesinkwa sodwa. Owafayo wayengcono.
Studio 7 salibonani linjani? Hayi siyabonga. Ngithi ngikhulume ngendaba yeGugurawund le. Indaba le isihluphile kodwa ke bathi nxa kade upresident sethe izinduna kazisebenzi, hayi kasiyekeleni induna zisebenzi. Manje laba abayesebethi izinduna zisuke lapho, kanti pho sekuyaba ngubani? Yoba lwana upresident wayekhona kudala waze watshiyisa ihlalo zakhe wadlula ezweni, kazange akathanda ukuthi indaba likhulu. Lo sekhuluma ngayo eyivuma ukuthi ayikhulunywe lakho rongo futhi. Kanti manje osekuyaba right khona kungani? Thina singenzani singabantu nje siyizakhamuzi njalo siyithe sonakalelwayo? Izinduna kazisebenze, yizo abanikazi babantu, asiyekeleni. Nxa evuma upresident ukuthi akukhulume, asijabule ngakho kukhulume. Asikuthi kakukuhlungu, kubuhlungu neGugurawund. Kodwa ke bathi sikhumbule ukuthi vele kuyenzakala. Singakhumbula amagerila afele eZambia abamaningi kakhulu ebulawa ngamakhiwa, kodwa konke lokho asekwakhohlakala. Zineke izinto ezenzakalayo isenziwa loba ngamakhiwa konke kakulandaba. So ke ke le khulunywa ekukhula wondi ayike khulunywe phela. Yi ibe lesombululo esihle. Nxa behlawulwa laba bantu yikwachitheka imizi khonapho. Kube right phela. Hayikwase kube yasekudilizwa. Kati pho izasetshenzwa ngubani? Thina zakhamuzi singenzani? Singobani thina? Siyaziwa ngubani? Izinduna yizo abanikazi babantu, yizo abakhi belizwe, yizo ezikhokheleyo emakhaya la. Asiyekeleni bazalwane. Ngiyabonga. Mathema wenkayo okhulumayo.
Hey, being ready to studio 7. Hayi ukhuluma uAndre kule Plumtree. Hayi madoda ngithi, hayi labo mama, akubi. So phelele emzini, so phelele emzini. Uhlala sihlupheka segangeni masingazange sike siqine ezwila thina semazweni kuma esike sizame sibili ukuthi sike siyisuthe nalephatha othayizana. Maye sithi diaspora I vote sike siyenze iplan noba singakhiphe izimali impela kugidi. Abantu baningi abasebenzile lapha eGoldberg kugidi bebasupporte bevota. Ikhiphe le nto le. So hlupheka sesiyokufa ngale nto le. Phinde futhi ngeke kubaculi bagithi laphana berumba githi madoda githi. Hey marketing yenu utsho ukuthi lani yeli bulalayo mina ngendlela embona ngakhona. Hayi phela ama 10-10 yona aliqeda. Lina litholi next. Selingabaculi nje ukuthi umuntu eja wela ukuthi engikhiphile kodwa engatholi next ibuhlungu lento iyabuyishaya indoda bangabule inhlinzi uyawubona ukuthi umuntu usebenza nzima kodwa atholi lutho mina ngesami isiphiso ngiyayimfisa ukuthi ngabe liyasebenzisana kakhulu nalaba abathengisa ama 10-10 libaqhathe besebenzele lini i-CD malithengisa ngo-R50 lina lithatha u-R40 libanika ama-original bekhipha ama-phone konke bayekele lina lithatha u-R40 bona bethatha u-10 wabo kompana ku-50 ngoba sonke silandela abathengi lawo phela abanamali so into enhle lapha ukuthi mani ngayenza kanjalo iyakwazi ukuthi ikhipha ama 10-10 la kwe-standard nephele ngabe into enhle kakhulu lalusi libone liphakama nje abaculi bamanye amazwe bagithi hayi kubuhlungu khona uma uthi uyabuka ngale ndlela thotha abanye abaculi baphakeme abalako bakini abatholi next abelele lizame ngoba ufana nobheka ukuthi uthole ukuthi umculi onidayisa ama-CD yakhe ama-ordinary ayi 2000 phandle athenza wabo 10-10 kuthengwa million wena uwile kakhulu khona lapha okuthi wena uma ungathi khipha ama 10-10 la usenza lawo ama 10-10 kuthengwa imillion yakhe nge-40 ama-R40 la uthatha ama-R40 kubantu abayimillion bona ababa bethengile uyenza malini khona lapho ayenza imali edlula ayi 2000 lani yabuyithengisile kuwedwa kungelabathengisa so ungangcolisebenzisane labo bekele ama 10-10 bethengisa ama-original bethatha u-R10 ku-R50 wonithatha u-R40 kuthi wonke ama-million zabantu la athengayo uthola ama-R40 abo than ukuthi uthole i-R2000 nyani ngatsho lutho
ye livuka njani ngiyaphenduka futhi njalo ekhaya ko-Studio 7 yimina lwani Sindiso Sindo Mahlangu ngiyaphenduka futhi njalo zihlobo zami ngilokhu ngikhuluma ngendaba yami yokudinga umfowethu ngidinga umfowethu bazali uLouis Anele Mahlangu umnawami lo abelo lwazi ngaye shuwa kumbonga bekwazi lapha nje noma le number yakhe kumpela address ya la khona nje ngicide bathi benkosi engicide ngakugcina kuthiwa uzwakalela eAlexandra uhlala endaweni okuthiwa kuseQ but ngehluleka ukuthi ngiyefika la ekhona ngokubambeka njengomsebenzi so isikhathi sakhona benzise lama details akhe bengikwanisa ukuthi silama living le number zakhe zefoni bengikwanisa ukuthi sikwanise ukukubambana ngefoni ngikhulume laye from there ngase ngiyatshontshela ifoni mina kushuthe kutshontsheleni kwami ifoni ngithenga ifoni entsha inumber vele bengingaselayo lo muntu owayelayo inumber yakhona sithethe ukuthi siyayizama inumber yakhe ngayizwi ngasangeni up to now angazi leyo kumbe batshontshela ifoni okwenzakalani kwahle kwala kwabe kulahleka kwe-communication so zihlobo zami ngicela lingincedise kakhulu ongabamazi engincede shuwa kakhulu ngisindiso mina besihlala e-Cowder Park laphana ku-trip 137 cork flight ongabe noma ele number zabangani abantu besiphila labo engangingceda ngenamba yomunye wabo yedwa phakathi kukamethu sasimbizwa ngokuthi ngumafa kulo trimo sasimbizwa ngosterilele okudlala kulo abhizo kulo sbekara kulo edwini kulo Khondri sasimbiza ngomaniman kulo umuntu obehlala naye eSouth Africa kuzokale ngani ngumbongeni okona ama twins ngale ma 11 lo umunye uthiwa ngumbeke but umbeke kangimazi ndikangela number zabo labantu bonke so ngicela ngabe lo lwazi shwa abantu benkosi engincedise kakhulu ngiyamdinga lo muntu ngiyamdinga kakhulu empilweni yami ngiyamdinga kakhulu umfowethu shwa ngicela ngabe lo lwazi engincedise nxa ukuthi ekhona ngabe le number ngicela ukuthi angangiepha ku WhatsApp number yami isingise Botswana is +26773528681 izinamba zami lezi ekhaya ngokuzalwa mvele phela bus avoka ikhokithi komchief komaduna ikhokithi ekhaya cela shwa lincede bazali bami ngiyacela cela lincedise izihlobo zami cela lincedise shu
nawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu angelani lokwenza le studio 7 elisithumele wona nge WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, izulu lesiphepho eliphiwe igama lokuthi Hurricane Ida elichaya isigaba seLouisiana ngomvulo lichiye lidale umonakalo omkhulu kakhulu, kwabhubha abantu abedlula amachumi amabili. Kuthi ngolwesithathu iyezileli lisithele laya chaya idolobho leNew York lachiya abantu abedlula ichumi befile. Lo monakalo omkhulu kakhulu ongazikaze ubonakale kulelo dolobho. Kolunye udaba, igciwane le-coronavirus liqhubeka lihlasela ilizwe leMelika lanxa inani labahlatshwe ijekiseni ye-COVID-19 liphezulu. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kweleMelika, unkosikazi Priscilla Ndlovu, saqala ngokumbuza ukuthi ubona kubangelwa yini ukukhwela kwenani lababanjwa igciwane le-coronavirus.
Singalalela odokotela lalaba abacubungula ngezemkhuhlane bathi bona kubangelwa ukuthi abantu abaningi abanye abantu kabahlabanga i-vaccination le bikhona, njalo siyezwa ukuthi kuthiwa bakhona abanye abahlatshiweyo ababa lawo umkhuhlane kodwa baphange basile kungabi nzima njengalona okhona. Mina mbona ngani inani labantu abahlatshiweyo likhulu ye kodwa labangahlatshwanga labo baningi, ngoba uningi bangkhona kuyachiyana kulamanye ama states alabantu abaningi abahlatshiweyo abahlatshi vaccine. Ama numbers abo lanxa ekula abantu begula kuyakhanya ukuthi i numbers angkhona singaneno, ngoba abaningi bahlatshiwe abaningi abahlatshwanga. Then bese kusiya kwezinye indawo kuma states njengama states ase south kuwo Louisiana labo Mississippi labo Alabama, inani labantu abahlatshiweyo liphansi kulenani labantu abangahlatshwanga. So izinumber lezi kasoze zehle ngenxa yaleso simo lokuthi abantu futhi bayahamba bethenga izertificate zokuthi bahlatshiwe bona bengahlatshwanga. Bayabanjwa bebonakala abanye befuna ukuya kuholiday besithi bahlatshiwe bengahlatshwanga kulama certificate nalathengiswa ngaphonywa nguhulumeni. Ngendlela okusitshengisa ukuthi i-COVID silayo okwesikhathi siyaphambili, asikwazi ukuthi sizaphelela ngaphi, izaphelela ngaphi i-COVID. Njalo lakathesi lama-scientists bayakutshela ukuthi ayisiyonto ephelayo esikhangelela ukuthi iyaphela. Kuzamele nje sihlale sizilungiselele ukuzivikela ngendlela zonezo ama-scientists abachoyo ngayo ukuthi sizivikele ngazo.
Uhulumende weleMelika elokhu ephatheke ngodaba lokubana cubuchungulwe ukuthi yona vele i-coronavirus iyaqala ngaphi njalo njani. Ubona ngani kuyaphathisa yini ukuthi kube kukhulunywa ngalolu daba?
Kungabe kuyasebenza, kungabe kungasebenzi. Kungasebenza ngalendlela ukuthi nxa kuyuthi laba bacubungula ngezemikhuhlane bafuna ukuthi bazisise isisusa sokuthi coronavirus yasuka phansi njani. Ngingasebenzisa amabala esikhiwa ukuthi how did it develop, how did it start, the way it started, kuyini owenza ukuthi kuze kube legciwane lona lelo. Ngibona nganikho abazama ukuthi bakucubungule. Njalo nxa abantu abenza izinto ze-science laba becubungula izinto bezama ukuthi bazimise, kuqakathekile ukuthi babekwazi ukuthi isisusa sakhona kwakuyini. Mina ngibona ngani kuqakathekile ukuthi bawazi ukuthi igciwane leli lavela njani ukuze baye besiya bedingisisa imithi yokuthi belaphe njani, ngoba bayakwazi ukuthi kwasuka njani. Hayi, lokunye ukuthi ngenxa ukuthi kwavela kwaqala ukuthi igciwane lavele eChina, so bafuna ukuthi basuthiseke bona ngowabo. Okunye kungabe kusuthisa imicabango yama-scientists, okunye kungabe kusuthisa imicabango yama-politicians. So kwesinye isikhathi eMelika kunzima kakhulu ukuthi ucubungule ubone isisusa sendaba ukuthi kuyini okufuqa abantu ukuthi benze izinto. But esikhathini esiningi kwabe kukhanya ngani phakwe lezinye izizathu, but okunye kukhanya kakhulu ipolitics siyabo efuqa izindaba.
Unkosikazi Priscilla Ndlovu, isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kweleMelika, ubexoxa leStudio 7 ecingweni esedolobheni leSeattle esigabeni seWashington State. singakagqibi uhlelo lwanamhlanje wothi sikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo. UZulu sesole inhlawulo yemali engamadola azinkulungwane ezimbili $2,000 eyabazatholakala begade imoda ezingekho phansi kwenkampani yeZupco. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com. Thank you.